Iningi lezakhamizi kulesi sabelo zilezihlobo ezisebenzela emazweni abalisa le-South Africa laseBotswana ezivame ukuthi zikubuye ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuzobona izihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulandela ukuqhamuka kwemkhakha we-Omicron, indiva kazibuyanga ngobuningi okudale ukuthi ilanga lekhisimusi libe duma. Unkosazana Lindiwe Moyo oyisizalwane sakuleli esebenzela kwele-South Africa ngomunye wabalutshwane abazekhaya uthi nengiliselemva ngenxa yezizathu ezithize.
Abantu bebengelaqinisa ukuthi kuzohamba njani kuma-borders because i-border leZimbabwe livaliwe and so bekuthiwe kuzaba le-quarantine. So umuntu abesisuka acabanga ukuthi uzospend ama-days amaningi eku-quarantine agcine ngelasikhathi eseneleyo sokuthi abonane lemuli. Then esinye isizathu sokukhansela ama-plans kwaba yikuthi ukwesaba ukuthi umuntu usengathwala i-Omicron leyo afike ayithelele izihlobo labangani.
Unkosikazi Matilda Dube ovokola kuwa-7 eFilabusi uthi lonyaka ikhisimusi ngebizo nje.
Ikhisimusi leyi inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyabe sikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo owe-corona uvalile abaningi kabaphumelelanga ukuthi babuye. So abantwana abalakho okokudla njengeminyakeni ngabe sokuqalisile vele ukuphithizela kodwa kakuphithizeli akulalutho.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo esine njalo isakhamuzi seVokola.
Ikhisimusi ilayo injenje silobunzima obukhulu ngoba kulabangane lezihlobo ebebekhangelele ukuthi babuye bazihlanganela thi njengezimuli konke kakusenzakali. Sesiphonga ukuhlala njengansuku zonke siyimuli sinjalo. Okunguthi ikhisimusi andiyisikhathi sokuthi sivakashe sichelisele abangane sibe lezihlobo zethu esingahlali lazo ezisivakashelayo.
Unkosikazi Siphathiswa Wenkala weSilikwe kwana North uthi njengabomama bebehlanganise imali emaclub kodwa ukudla balakho akweneli.
Lakhonokho esikuqoqile emaki yabhini singomama asingeke size sithi siyacelebrate ngakho ngekhisimusi ngoba nxa singathi sikuchithe ngekhisimusi singazi ukuthi 2022 lo usiphatheleni kodwa kusobala nje ukuthi sisaqhubeka ngayo iCovid. Njalo ilobo nzima kanti kudala sasikwazi ukuthi ngekhisimusi nxa kuwe kungekho ngajabulisa ngakho abantwana liyaphuma labantwana liye komakhelwane kumbe liye konabani ngale akuhambeki ngenxa yeCovid akulamuntu ofuna omunye emzini wakhe.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uthi impahla kazibambeke ezitolo.
Ikhisimusi le hayi abantu vele abala lutho sibili into abalazo ngoba yona imali kayikho ebantwini. So yikho nje lapho kungazani kulo hlupho khona, ziyadura akuthengeki.
Osakhulayo Constantine Bofu umqoqo wenhlelo zemadobo Youth Development Initiative oyemapisa uthi uzulu kumele azithokozise kodwa engadlulisi amalawulo.
Kuqakathekile ukuthi abantu balandele imithetho ebekwe nguhulumende ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Kumele ukuthi bagqoke amamaski sibili bengahlanganyeli kulezinye indawo ikakhulu ama-business centers amancane nxa abantu bekholisa bebaningi kusuka kumkhuhlane uyamemetheka masinyane. Basanitize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuleli liyaliqonga njalo ngolwesine bangamathumi amabili lasikhombisa 27 abafileyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuthi izolo kufe abalithumi lasithupha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.